kodwa esiwubonayo ukuthi ukhanya njengani i-rate iyayehla mbijana, njalo abathengisi izimali labo badlala umacathelwana khathesi labapholisa, khanya njengani bayagidinyiswa, bayabalekela abapholisa khathesi. Bekulabantu abazuza imali le beyiphosela u-black market, yikho okwenza ukuthi i-bond lingasebenzi. Kodwa ngibona njengani lama pronouncement akababa Ncube, uprofessor Ncube, ikakhulu indaba le e-2% tax, le ndaba ekababa uMangubu ukuthi sokuzaba laba FCA, abanostro FCA lama RTGS FCA, yikho okunye okwenze ukuthi isindo esebond kathesi sibe ludubo, ngoba abantu babengakwazi ukuthi bazayizuza yini imali yabo, bazakwazi ukuthi bayithole yini, njalo bengayithola izabe ikwazi ukuthi ithenge.
Sike sizwa umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa esithi okusilelayo elizweni ayisikho mali kumbe abafuna ukuthi bazesungula amabhizimisi, kodwa yikuthembeka kwelizwe loko kuthiwa i-investor confidence ngesilungu. Kungakuliqiniso into?
Ngibona njengani lokho yiqiniso sibili ukuthi okusilela khathesi ukuthi abantu abalathemba lokuthi bengabuya lezi mali zabo lapha. Izimali zabo bazabhalisa ukuthi bazikhiphe yini nxa sebefuna ukuthi bathenge abafuna ukuthengayo. So into ye-investor confidence liqiniso sibili ukuthi akula investor confidence. Kodwa okunye okusilelayo ukuthi ukhanya njengani into ezombusazwe kumele silungise njalo indaba lezi ezipolitics, indaba ezokuthi ngemva kokhetho bazakwanisa ukuthi basebenze bonke yini ubabuthanisa ne-MDC nabantu ezamte, ngoba kungaba ne-stability undaba lezi ezombusazwe. Ngibona njengani uyasinika ithuba elokuthi i-economy iqalise ukuthi isuku.
Sizwe njalo uMnumzana Chamisa esithi yena akubunjwe uhulumende wokubambisana, transitional government.
Ungaphathisa kodwa angibone kwenzakala lokho, ngoba abantu bezanoPF babona njengani bawile ukhetho bale mandate yokuthi babuthe 5 years. Kodwa ngibona njengani ukuthi sibe lokhetho futhi ufuna imali eningi kakhulu. Izek ukhetho lolu ibefuni $174 million. Uthi singayizuza imali enjengaleyo uthi senze ukhetho nje, angiboni ukuthi imali yakhona iyatholakala, ikakhulu uthi sisanda uvela ukhetho.
Manje ngokubona kwakho kusiyaphela wona lo umnyaka, kuyaba sekunjani?
Nxa kuyukuthi umongameli welizwe usekwanisa ukuthi adile labantu laba abathengisa imali emtambeni le ensitha le, kungenzakala ukuthi into ziyabe sesikwanisa ukuthi zihambe ngendlela abayikhangelelayo. Kodwa nxa kuyukuthi i-black market izala ibukisa lapha ama-rates, singazi ukuthi ama-rates azihamba njani from day to day, ngibona njengani kuzahlupha. So kumele umongameli welizwe asitshengise sibili ukuthi is now on top of indaba le e-black market